esipha ubufakazi phambi kwekomiti yepharlamente ebona ngezemfundo lemidlalo ngodaba lwe-National Youth Service, unkosikazi Coventry uthe uyakwazi ukuba uhlelo lolu lwalungamanga kuhle njalo kabafuni ukuphinda amaphutha amanye.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed which will be subject to parliamentary processes, which will include stakeholder consultations and public hearings for the greater public ownership. May you kindly be advised that extensive stakeholder consultations will be held in provinces by the Ministry before we hand over the draft of the National Youth Service Bill to the Attorney General's office.
Uqhubeke ethi kulolu hlelo abazalusungula ngomnyaka ozayo bafuna ukufundisa abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 besebenza labo okwenyanga eziyisithupha. Uqhubeke esithi ukungena kuhlelo lolu lanxa kungabanjwa ngamandla abaze kwenelisa ukungena bazathola amathuba okuthola imisebenzi kuhulumende ndawonye lokungena emakolishini emfundo yaphezulu lamathuba okuqala amabhizimusi abo. Uthe njalo kulomthetho ozabekwa owe-National Youth Service Act esithi uzaphawula ukusebenza kugatsha lolu esithi bazabhoda elizweni lonke besizwa ukuba uZulu ufuna usebenze njani lumthetho. Uthi abatsha bazafundiswa ezamasiko, isisekelo sombuso ndawonye lokuba beshiyane lemikhuba emibi efana nenkohlakalo lokusebenzisa izidakamizwa. Ingcishi ecubula ezombusazwe uMnumzana Mlindelo Mancushana uthi uhlelo lolu vele lulezifundo ezisekela abantu bebandla linye, ngakho-ke abantu abaningi balwamukela ngokuthandabuza.
Kuyinto engalunganga ukuthi kuqakathekiswe i-National Youth Service ekuqhatshweni emsebenzini kahulumende, ngoba siyazi ukuthi i-National Youth Service akusiyo into ye-national kodwa into yebandla, into ye-ZANU-PF. So lokhu sokusitsho ukuthi lowo nalowo ongekho kumbe ongazwani layo ibandla le-ZANU-PF umsebenzi akasawutholi kuhulumende, ngoba akusiwo wonke umuntu ozavumelana lakho ukuthi ayefundiswa okwaku-National Youth Service, ngoba nanko phela kuzabe kufundiswa izinto zebandla linye kungafundiswa izinto zelizwe. So lokhu sokuyindlela yokubandlulula, ukwethusela njengoba sesiya kukhetho ukuthi lowo nalowo ongasoze ajoyine ibandla ukuthola kwakhe umsebenzi kuzahlupha. Ngakho-ke sokuzaba nobunzima ezigabeni abantu beqala bengena ibandla ukuze bethole umsebenzi.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuqakathekile ukuzwa imibono yabatsha kuqala ngodaba lolu.
Kuyasidanisa thina abantu beZimbabwe kakhulu esihluphekayo esimpofu ukuthi sokuthiwa i-National Service iyeza kwenza ukuthi abantu baqhatshwe ye ngamaqinga, kodwa kuseze kuphumelele ngoba vele abantwana bakhona baningi kakhulu. Sibona ngani umzabalizo wezanu siswele engakwenza, sebephonga ubamba lapha lalapha, lingitsho lenyoka bangayibamba sebefuna ukuchapha, ngoba lokho ayisikho esakulwe lilizwe, abantwana bonke bayafanana.
Elinye ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Matthew Sibindi uthi bayalamukela ngenjabulo inyathelo eselithathwa nguhulumende lokubumba umthetho olawula ukusebenzisa abatsha lokubafundisa imisebenzi etshiyeneyo.
Siyabonga kakhulu, abatsha bazathola imisebenzi njalo bazathanda lelizwe labo.
Uhlelo lwe-National Youth Service lwamiswa ngomnyaka ka-2007 ngemva kokuba kuswelakale imali. Inhlanganiso ezivalisa umanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations lenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zawuhlaba umkhosi omkhulu zikhala ngokuthi uhlelo lolu lwalusephula ilungelo loluntu, ngoba abatsha laba basebefundiswa ubugebengu bokuhlukuluza uZulu wonke waseZimbabwe. Owayele mibono ehlukeneyo lebandla elibusayo eliZANU-PF. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.